Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 7 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa kusobala ke mfuna ukuthi ngugcizelele ukuthi ngithese ngiyenzele so sicelo umchuchisi la wavuma ukuthi icala ababelifakile ababelethese izibotshwa ama clients ami uvumile ukuthi ubufakazi obukhona so far bulivezi bona lelo cala.
Idale likamantshi ekhezi licelwe ukuba lilahlele kachana icala lezakhamizi ezadilizelwa imizi zathathelwa lamasimu ezabotshwa zitshengisela enkambeni yamapholisa emaphisa.
Sebengobala bekungela sizathu esibambekayo esingakhanya ukuthi indaba kudingakele ukuthi i-bail hearing kamawarire izwakale kusasa instead of lamuhla. Kodwa umantshi uyakwazi ukuthi ethi yena usalungiselela ukuthi kuzwakale kuhle icala likamawarire kumbe ebalise nje ukuthi kumbe kakatholi amaphepha afaneleyo.
Umfundisi Ivan Mawarire uqhubeka evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison ngoba isicelo sakhe sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail lizathethwa kusasa. Izizalane zeZimbabwe sezikhuthaze uhulumende ukuthi ekele ukugcona amazwe entshonalanga ngenhlupho ezidalwe ikwehluleka ukubusa ngokuqondileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkuthazo yokuthi amabandla aphikisayo kumele amanyane phambilini kokhetho iqhubeka isemlonyeni yabaningi okugoqela abasakhulayo abathi le yiyo yodwa indlela ibandla leZANU-PF elinganqotshwa ngayo. Kodwa bakhona abanye abathi umanyano lo awusoze ufezeke kalula. Omunye wabo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni oxoxe lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Abantu nje abaningi bengatsho njalo ukuthi ababadlawumele bambane, but into yokuqala esingamelanga siyikhohlwe ngeyokuthi ukuvuma ukuthi amabandla aphikisanayo abambane kutshengisa vele ukuthi siyabe sesivumile ngenye indlela ukuthi amabandla la ezimelele ewodwa kakayenelisi ukuthi akwanise ukwehlula ibandla leZANU-PF. So khonoko kutshengisa nje vele ukuthi thina njengathi thina abasakhulayo kukithi kanye labantwana beZimbabwe ukuthi sifundisane kanye lokukhuthazana ukuthi kuyini okuqakathekile ilizwe lethu ukwenzela ukuthi siprioritize khonoko njalo siyekele nje ukube silokhu sigijimisana ngokuba lamabandla amaningi nanje sikwazi ukuthi into ehluphayo kanye le bandla ekumele silinqobe liyi-one okube yiZANU-PF. So mina nje mbona ye kuyindlela engasetshenziswa nje eyokuthi amabandla ayibambane, kodwa kuyahlupha phambili lapho nxa sesifika towards ama-election ngoba ozakhokhela ibandla ngubani, uyabe vela kubandla liphi, bemkhethe besebenzisa indlela yiphi, vele akuhambi akuphumeleli. Kodwa into eqakathekileyo nje kimi ngeyokuthi amabandla ayekele ukubambana kodwa azimisele ukusebenza kanye lokuhamba ebantwini, especially phansi kuma-grassroots ukuthi babone ukuthi abantu bayafundiswa.
Kodwa nxa engasabambananga eNyoni ekuyinqoba njani iZANU-PF pho, ngoba sesibonile kukhetho lwedluleyo iMDCT eyiyo ethenjiweyo inqotshwa iZANU-PF kanenginengi.
Ye, into ekhona yokuthi siqakathekisa into esingayisizwe nxa sezikhangela into zokhetho. Sina siqakathekisa ukwedlula unqoba ibandla leZANU-PF. Sikhohlwa ukuthi into yokuqala yimithetho esetshenziswayo nxa ibandla lezeki elibona ngezothetho lisenza umsebenzi wayo kanye lecommission ezeki lawo okuthiwa ngama electoral reforms nxa engayenzwanga nxa izeki ingalandeli umthetho kanye okuhambelana leconstitution yelapha elizweni leZimbabwe vele kuyahlupha ukuthi singakhuluma ngokuthi ibandla elinkulu yile kumele liwine kumbe ibandla elincane.
Alo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa le studio 7 ecingweni eseHarare. Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe sezikhuthaze uhulumende ukuthi ekele ukugcona amazwe entshonalanga ngenhlupho ezidalwe ukwehluleka ukubusa ngokuqondileyo. Lokhu kulandela inkulumo kamphathi Ntambo ezomvikela umnumzana Sydney Sekeramai othe ezokuthula eZimbabwe ziphazanyiswa imizamo yamazwe entshonalanga yokufuna ukugenqula umbuso weZANU PF. Okunenga sikuzweni kuBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma embuthanweni nomabutho eHarare ngomvulo, umnumzana Sekeramai uthe imizamo yamazwe aphesheya ukufuna ukugenqula uhulumende yiyo ephazamisa ukuthula eZimbabwe. Uthe la mazwe afuna ukubuyisela emuva uhlelo lokwaboko mhlabathi wathi yiwo abangela ubunzima kwezomnotho, ukwethulwa kwemibiko engayisiyo, ukugxamukela kwezombusazwe nokukhuthaza ukubandlululwa kweZimbabwe ngamanye amazwe. Le nkulumo isiphikiswe kakhulu liningi lezalwane zeZimbabwe ezithi kakusiloqiniso ukuthi ingxabangxoza yesimo eseZimbabwe ibangelwa ngamazwe aphesheya. Isiphathamandla sebandla le-United Democratic Front umnumzana Andrew Nyathi uthi lizwe licuywa yizo isiphathamandla hatshi amazwe aphesheya.
I-threat ekhona okwakhathesi umbuso omubi, umbuso ongalunganga owezanu ozama ukuthi ubophe abantu, abantu sebeze bebotshelwa loku profita kodwa lokhu umuntu angaprofita sebotshwa. Yiyo i-threat ekhona.
Uthi kusegcekene ukuthi ubunzima bezomnotho obuseZimbabwe kathese bubangelwa inkohlakalo yesiphathamandla sikahulumende weZANU PF. Abanye bathi izehlakalo ezibalisa kunyamalala kwemali yezenjiwayo efika amadola ngamabhiliyoni alitshumi lanhlanu, ukuntshontshwa kwemali emankampanini kahulumende iningi lawo aseguqe ngamadolo, inotho yabaphathi ntambo esabekayo, nokunye okuninginingi kukhombisa sobala ukuthi amazwe entshonalanga awalasandla kulokho. Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe umnumzana Simba Nembaware.
Kubona njengenkokheli behluleka ke ukuqondisa ilizwe, ngathi ama-policies ukubuya le ama-policy ayenza ubana ke umnotho uthuthuke, njalo lokuthi ke kube lokuthula kwezepolitiki lezomnotho. Njengoba besehluleka ke ukulula ukuthi udingeke omunye umuntu wokusola.
Kwezombusazwe uNyathi uthi akakaze awubona amazwe phesheya ezohlukumeza uZulu.
Ama Western powers ngokwazi kwami abakaze bezobiza abantu bebatshela ukuthi tshontshanini, oro bebiza abantu bebatshela ukuthi tshana abantu, bophana abantu, yekelani kwemasimini, yekelani kwemafactory, yekelani ukwenza imisebenzi. So thina abanye angeke sikuvume khonoko ukuthi sirojwe sidonsele ingubo emehlweni kuthiwe kasiboni. Siyabona.
Bakhona ke abathi owakhathesi kulabo phathi ntambo abanothe owedlula ilizwe, abanye belenqwaba yezindlu, amaplazi lamabhizimusi, okuyinto engathintingitsho amazwe entshonalanga. Umnumzana Nembaware uthi izizalwane zeZimbabwe zikwazimhlophe ukuthi inkulumo yokuvika ngamazwe angaphandle ngayilaqiniso.
Asizange sibone iAmerika ibuya isithi ke wena unqotshwe kwe-election kodwa aqhubeka ubuso, kodwa kwenziwe ngabantu abaphakathi eZimbabwe. Asizange sibone ke iAmerika ibuya izotsha abantu ngesikhathi seGugurawund, ngesikhathi somrambatswina, besilama-diamonds emtari, imali ithethwe. Asizange sibone bona Britain laba-America bebuya bethatha leyo mali. Kodwa lokho bekusenziwa ngabantu abaphakathi kwelizwe.
AbeZimbabwe laba bathi okungasiza iZimbabwe ukuthi kulandelwe umthetho, kujeziswe abahuquluza inotho, bese kufakwa izifiso zikaZulu phambili, hathi ukugcona amazwe aphesheya ngamaphutha enziwa zinkokheli ngabomo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Isicelo sikamfundisi Ivan Mawarire esokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ye-bail esethulelwe idale laphezulu le-High Court kasisahlulelwanga lamhlanje kodwa sidluliselwe phambili kusasa. lokhu kutsho ukuthi umfundisi Mawarire uzaqhubeka evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison. Ngasikhathi sinye umnumzana Promise Mkhwananzi, umkhokheli weqembu labasakhulayo lilwela amalungelo oluntu eletajamu kasesijikile, ubemiswe phambi komthethwandaba lamhlanje eHarare esetheswa icala lokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Mgabe okungekho emthethweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuMike Hobe oweStudio 7.
Ungxoxo ayenzelana umsakazo, umnumzana Kudakwashe Hobe ingcwethi kwezemthetho uthi ngokuphuma ezindabeni njalo ngokwazi kwakhe bekungela sizathu sokuthi isicelo sikamfundisi Mawarire sidluliselwe phambili kusasa.
Nami ngubone emaphephandabeni and kuzo zonke i-story kumbe ama-articles ebengiwabala bekungela sizathu esibambekayo esingakhanya ukuthi yindaba kudingakele ukuthi i-bail hearing kaMawarire izwakale kusasa instead of lamuhla. Umanji uyakwazi ukuthi ethi yena usalungiselela ukuthi kuzwakale kuhle icala likaMawarire kumbe ebalise nje ukuthi kumbe kakatholi amaphepha afaneleyo.
Uhobe uphinde wasolwa ukuqhubeka kukaMawarire evalelwe ejele eleChikurubi Maximum Prison.
Yeah, i-news esizitholayo ukuthi lokho ekhonale ku-Block D. I-Block D yiyo okugcinwa khona abathi khona izigelekeqe abantu abalamacala a-serious kumba amacala alesi sindo esenzima.
Ngakolunye hlangothi ngosuku olufanayo umnumzana Promise Mkhwananzi ongumkhokheli weqembu elilwela amalungelo oluntu eletajamuka uzomiswa phambi komthethwandaba ephikisa umbuso kamongameli Robert Mugabe. Mkhwananzi uchazisa kabanzi ukuthi kuyini okwenzakala njalo ukuthi kuyini okwamfuqa ukuthi athathe lesi sinqumo.
Kuzabe kule ndaba le e-court, e-constitutional court eHarare, u-chief justice nabomantshi bakhe bonke bazahlala bahluze le ndaba amagqwetha afaka ubufakazi babo abalabo bese kubonakala ukuthi kulendaba kulendaba yobakala.
Uqhubeke ethi ngombono wakhe impumelo yaleli izoba sobala njalo uyajabula ngosekelo lwabanye bakhe beqembu leTajamuka.
Sizabona phela impumelo yekhoti yabi minjani, kodwa thina ngokubona kwethu sikhangele i-constitution yeZimbabwe khangele lobufakazi esibuthwele esiyiwe esibuthelenisayo phambi kwedala sibona ungani idala lizabuye liseceleni lethu likhuluma ukuthi hhayi kuphanjaniswe upresident babomgabe wephule imithetho yelizwe. Ngalokho kumele imilayo yekhoti isetshenziswe khonapo.
Ukuze lithole indaba ezishisayo ezisanda kwethulwa mayelana ngecala likamfundisi Mawarire loluka Mkhwananzi, yanini ekhasini lethu ele Facebook ngaphansi kwegama elithi VOA Ndebele. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingu Mike Hobe.
Uzulu uhlaba umkhosi ngomthelo owafakwa nguhulumende ngeviki edluleyo kuntengo yokudla ikakhulu isithebo. Umthelo lo owethulwa ngumphathi ntambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa Nyakenye esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibudget kodwa waqala ukusebenza ngeviki edluleyo. Uzulu uthi kasafinyelele intengo yokudla ikakhulu inyama kulandela lumthelo oyisilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya othi kukhanya lumthelo uhlose ukuthwalisa nzima abahlala emadolobheni ngoba yibo abaphila ngokuthenga inyama lokunye ukudla osekulentengo ephezulu njalo yibo abayandise ukuvotela amabandla aphikisayo.
Yes, sesikwazi khathesi kuhulumende wezanu-PF sekhangelane lokhetho lika-2018 sedinga indlela ezinengi ezokudinga izimali ekwazi ukuthi abantu abaningi abahlala edorobheni abandise ukuvotela i-MDC. Ukufaka umthelo ku-industry evele esifile kule nkinga ngoba kuza-affecta esingathi yi-demand ukuthi vele bale nkinga ama-business athengisa impahla.
Kodwa nxa sikhangele khona lokho akusoze na kuphathise uhulumende ukuthi athole imali yokusebenzisa ikakhulu ukubhadala izisebenzi zakhe.
Inkinga ekhona phela khona ogandi ukuthi phela uhulumende silayo othe ngazuza i-$10 i-$8 uyayibhadala abantu abangasebenziyo. Uhulumende wakhona mkhulu kakhulu ayikawusoze ubudinga imali yokuthi ubhadala izisebenzi kuthi uthi vele uhulumende wethu inefficient ikhawuze uhulumende wakhona ukhula kakhulu ngaye ukhipha udinga imali ye-infrastructure sikwazi ukuthi nxa ule $10 i-$5 iyangena kwi-infrastructure kuyanceda ama-ghost workers maningi kakhulu kawusoze abasuthise ukuze ababhadale loba edinga imali ye-bonus
uzulu yena uthini ngalo
yes uzulu kathesi vele sekhalakhala lapha vele yabona mfowethu ama-food drives aka-1998 lawana yiko esisikhondanela ngoba nxa uzulu wezimbabwe ehlakaniphile ufanele angene estradini atshengisele uhulumende ukuthi imali le abayibhadalayo abaye bafuna ukubatshaja yona yimali ukuthi badle bona njengabantu bezanu-p f so kufanele bangene emgwaqweni kathesi ngoba vele abantu bayakhonona kathi sibayakhalakhala uzakuza beleyo ntambama iprogramu yenu leyana yantambama beyikhalakhala besithi selisifakele imithelo ngoba liyazi ukuthi abantu bemareseva kabathenga inyama ibhatalisa thina kuphela
okokuthi yona itax le esifakiwe idale umehluko onganani nxa sikhangela ukubana itax ivele imele ibhadalo
itax phela ivele imele ibhadalo kodwa nxa ubhadalisa itax impahla kumbe singathi izinto ezithengwa umuntu abavele bengabayanga ungazi ukhangela esithi nxa i-food basket nxa ibisiyi $330 ngenyanga kathi iyafika ku-$500 imiholo yakhona kayengezwanga izisebenzi eziningi vele imali yakhona vele kasuzeyengezelele so nxa utaxa vele i-industry engela productivity kutho ukuthi vele suthathela abantu imali encane abavele belayo yikho kuzakwenzela ukuthi abantu bakhonone
alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo kwezokulondoloza kwelungelo loluntu lezombusazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singakangena esigabeni silandelayo wathi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zibika ukuba ibhomba ebelithiywe emzimbeni welinye lamalwa icatsha lidubuke duzane lomthethwandaba waphezulu weSupreme Court osesigodlweni salelo lizwe iKabul labulala abantu abangamachumi amabili 20 kwalimala abangamachumi amane 40 iningi labo kuyizisebenzi zalelo dale. Umculi olodumo welemelika uMadonna ubikwa esethole imvumo yokuthatha amaphahla angamantombazana azalelwe kwele Malawi kuba ngabantwa bakhe ngumthethwandaba walelo lizwe lamhlanje. Isikhulumeli sohlangothi lomthetho kwele Malawi uMlenga Mvula ugcizelele ukuba idale le High Court limvumele uMadonna ukuthatha laba bantwana besiba bane abantwana abathethe eMalawi. Idale likamantshi ekhezi licelwe ukuba lilahlele kathana icala lezakhamizi ezadilizelwa imizi zathathelwa lamasimu ezibotshwe ezitshengisela enkambeni yamapholisa emaphisa ngomnyaka odluleyo ngoba bungekho bufakazi obuveza sobala ukuba batshengisela okungekho emthethweni. UNompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo esekhezi.
Okay.
Namhlanje uprosecutor ubiza abafakazi bakhe ababili banika ubufakazi emva kwalokho wasevala ke indaba yakhe. Kodwa kwase kusiba clear kimi ukuthi kulalokho kuthiwa yi-prima facie case, he wasn't able to establish it. I-prima facie yikuthi ubufakazi kumele buveze egcekeni ukuthi usibotshwa ingabe wadala icala. Kodwa nxa sikhangela kulokho okwenzakale lamhla lalokho okwayenzakala kuqala, kusobala ukuthi abafakazi bonke baphikisana. Akula-ke okuklear ukuthi khadi vele kwini okwayenzakalayo. Ngaleso
sizathu akwenzi ukuthi izibotshwa zifakaze, ngoba abafakazi abamanisa uDube Nevi, uChopper Chester, uHebert Majise no-Ezekiel Nyungu bayaphikisana ngobufakazi ababukhulume edale.
Ngaleso sizathu ngigcine ngicela ukuthi inkundla ihlili lahle icala kungakafiki isibanga sokuthi izibotshwa zifakaze, ngoba kula sidingo sokuthi zifakaze ngoba bona bodwa bayaphikisana. Kukho clear so far ukuthi kanti kuyini exactly okwayenzakalayo. Umantshi idlulisele kumhla ka-13 nge-Monday.
Udube uthi umthuthisi uMnumzana Thafire Ismart uvumile ukuba icala elitheswa izibotshwa ubufakazi abukuvezi, njalo akunacala abalenzayo laba bantu.
Kodwa kusobala-ke ngifuna ukuthi ngigcizelele ukuthi ngithe sengiyenze leso sicelo, umtshutshisi laye wavuma ukuthi icala ababelifakile ababelethese izibotshwa ama-clients ami uvumile ukuthi ubufakazi obukhona sofa bulivezi bona lelelo cala. Wasephongubamba-bamba okunye ongama-sections athi yena kungabe kuvezekile ngobufakazi obethulekileyo, kodwa hhayi akula cala vele abalenzayo laba bantu.
Izakhamizi zemaheche iqinisela kunye nezihamba emaphisa ezigoqela uSenator Sithembile Mnotshe, uMenga Ndlovu, uDagmond Muzeyi, uBishop Dube, uDouglas Ngwenya, uAlfred Nsingo, uGift Nsingo, uNathaniel Maduna, uNosizo Ndlovu, uJuliana Ncube labanye babika batshengise namhla ka-23 Mpandula bethwele amagaliba abhalwe ukuthi abantwana bebhanabe bahlupheka, police police stop killing us, we want our land, Chinyayi must go, sifuna umhlabathi wethu lokunye okuningi-ningi. Izakhamizi lezi zibikwa zihlangene emzini kasenator Mnotshe zaloba amagwaliba okutshengisela. Besuka lapho uMnotshe wathwala abatshengiselayo ngemota yakhe baya emapholiseni emaphisa police station. Abafika khona batshengisela behlabelela. Amapholisa ngakho aqala izakhamizi ngokutshengisela bethi kunetha ukuxokozela kanye lokudala inzondo ku-ada ne-track kunye namapholisa, ngoba behlukanisa imihlobo phakathi kwabesishona lamaNdebele. Ngakho laba bantu bengenayo imvumo yokutshengisela ngendlela abaziphatha ngayo. Abantu beze ngobuningi bezosekela ababotshiweyo. Idale lenelise ukulalela ubufakazi lapho ababuzwe khona ukuba ukuhlabelela ingoma namagwaliba akuzange kukhombise ubudlwangudlwangu. Sakhenqabela abantu ukuyatshengisela, inkundla ibabuze njalo nabo bavuma, kodwa bathi inkokheli zabo azibambisanga ngokutshengisela khona kunomuntu owabanceka uDlebe. Abafakazi bashiye inkundla ifile ngokuhleka lapho bethi abazi ukuthi kunamaphondisa ebutho nokuthi ukuhlabelela ngesiNdebele kunokudlwangudlwangu kanye nokuthi kune-track ne-ada yesiNdebeleni. Idale likhangelele ukuqhubekela phambili ngoNhlolanja 13 lilahla kumbe lilalela ubufakazi beziboshwa lokuthatha isinqumo. Ngimele iStudio 7 yiseKhenzi, ngingunompumelelo Moyo.
Uhulumende useqalisile ukuvumela izihambi ezingena elizweni zivela phandle kwelizwe ukuza lamafutha emota ngoba eseqale ukusilela elizweni. Bekungavunyelwa ukuthenga amafutha emota phandle kwelizwe ethathwa emngceleni kulabo abakade bezama ukungena lawo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseBotswana.
Noma nje kungakaphumi imbiko endaweni eziningi sokulo nje umncele nefana leplumtree ukuthi sihambi ziyavunyelwa ukungena lesilinganiso esithile samafutha ezimota. Lokhu kuza ngesikhathi iZimbabwe siqala ukubhekana lokusilela kwamafutha ezimota kwezinye indawo. Umnumzana Anias Ndlovu ngomunye wabathokozela inyathela likahulumende lokwavumela ukungena lamafutha ezimota, ethi yena wayevele ephila ngokuthengisa amafutha epetulo ngesikhathi esilela ngamandla, ngakho sephendukile njalo kule ibhizimusi.
Ukhulumende uyethethe inyathela elihle ngokulifta ibhano okuimporta ifuel. Lathi sokusibisela ebhizimusini, and the good thing ukuthi iningi labantu belingakabikwazi ukuthi sokuvunyelwa ukungena le fuel, by the time bengena kulokhu sabese sibe le mileage ethile.
Kukanti omunye obengenisa amafutha ngudlu uthi kunzima ukungena lawo emngceleni, ngakho babalika ukuhlawula umthelo, yikho bengena lawo ngeganga.
Madoda kwezima, ipetrolo yiyo esesiphila ngayo. Osokusenza ukuthi abantu bengangeni la bengeni iganga yiwo ama charges akhona eborder. Nxa ungalama charges babe befuna license bahle bekuthathele. So okulula ukungena iganga sithwele nzima, abanye vele sebephila ngaliganga.
Umzana Augustine Mpofu yena uthi uqondile ukuthi amafutha ezimota avunyelwe ngoba edula eZimbabwe uma uqhathaniswa lamazwe anjengeBotswana.
Ifuel is quite cheaper ukuthenga eBotswana compared to eZimbabwe, especially for abantu abathengayo bethengisa. This has opened like new business doors. I can say reopened new business doors.
Ukuvala ukungena kwamafutha ezimota kwase kudale uqonga kwabathengisa ngudlu. Ugatsha lokubutha imali yesikhwama sikahulumende olweZimbabwe Revenue Authority nyakenye lwakhala ngokuthi luyakhutha ukuthola umthelo kwabangenisa amafutha emota elizweni ngomkodo. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Kwezemidlalo, kuyabe kuyisiphithiphithi ngeviki ezayo edolobheni lakoBulawayo, lapho okuzaqhutshelwa khona umncintiswano womdlalo wokuntsheza owe-2017 Kana Zone 4 Swimming Championships. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Abadlali bomdlalo wokuntsheza abaphuma emazweni alitshumi lantathu bazabe bethe gwaqa edolobheni lakoBulawayo kusukela mhlazilitshumi lesithupha kusiya mhlazilitshumi lathoba munomunye kunyanga kaNhlolanja. Ilizwe leZimbabwe lilomlando wokuqoqa imidlalo yeKana Zone 4 Swimming Championships lonyaka, njalo yonke imincintiswano ezaqhutshelwa ebhukutshweni leCity Pool lona elaziwa kakhulu ngelithi yikoBaro. Isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleni Swimming Board uNokuthula Cyprianus uthi basebenza ngamandla ukuba usuku lokuqala lwemidlalo lufike yonke into ihlangene.
February mhlaka 16 kuyabe kule Khana sile 14 countries of Africa buyayo ukuzokompitha, so sisebenza nzima ukuthi sithi sithole zonke izinto ukuthi zilunge for iKhana.
Amazwe asechile ukuba azaphatheka kumidlalo yalonyaka ngagoqela ele Angola, ele Botswana, ele Madagascar, ele Malawi, ele Mauritius, ele Mozambique, ele Namibia, ele Seychelles, ele South Africa, ele Zambia, kanye lele Kenya, lele Tanzania. Amazwe athele Kenya kanye lele Tanzania kawasiwo ngxenye yeKana Zone 4, kodwa amenyiwe ukuba azophatheka njengezethekeli. Nyakenye ilizwe leMauritius yilo eliqoqela imidlalo, njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe liphutshe lisendaweni yesithathu. UCyprianus uthi abadlali bakuleli bazi lolonga okuzwayo ukuze benze ngcono kulanyakenye.
Abantwana bethu bathrena okuzwayo, bafisa ukuswima kahle kumdlalo lwesibalawo. So they are really training hard ukuthi bayenze kahle kucompetition enale.
Ngaphandle kwemncintiswano yokuntsheza kuza kuba khona njalo imidlalo yewater polo, yona ezangenwa ngamaqembu amela ilizwe leZimbabwe kanye lamaqembu amela ilizwe leSouth Africa. Abadlali abazaqhubeka kuhle kumidlalo yeKana Zone 4 Swimming Championships balakho ukuthola ithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ye-17th FINA World Championships ezaqhutshelwa elizweni leHungary lonyaka. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.